Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 6 Mabasa 2022 ngupresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
awenzwe ngokhulumende weZimbabwe singathi yekuzama ukunamathisela umgano ofileyo ngeselotape izimdola kalisancedi abantu kabalifuni abana confidence la sokuthi ukhulumende athena uzabhala ikhulu lezimdola abantu bengalifuni akuncedi akuthuthukisa umnotho kahle kahle uyaqhubeka usifa ngoba kwenzakalayo intengo yempahla izaqhansa.
Abebhanga elikhulu lelizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe babika ukubana baza kwethula imali entsha ehlangeneyo yephepha yamadola alikhulu, $100 Zimbabwe, kulabantu abangaba yisigidi lenxenye 1.5 million abenelise ukuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 eZimbabwe phakathi kwamaviki amabili edluleyo phansi kohlelo lukahulumende lokuphuma ijumo behlaba abantu leli jekiseni kusukisela mhlaka 21 wenyanga edluleyo ekambimbitho lwaphela ngo-3 Mabasa.
So we've got a show umphakhona honoring imbobo elegend ona abaculi bembobo abacula kudala kusukisela ngo-1960 something up to right now. One of the nights of letting followers Sundusa, Christian music, Amabobesi, and others. So the Leo show on Friday, 8th of April 2022. Therefore, at 5 PM,
Yabenhlanganiso yezemidlalo yemiculo lokulingisa eyethubela Arts Foundation yakoBulawayo bathi balomcimbi abazawenza ngempela viki ukuhlonipha amaqhawe umculo womdumo wembube. Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulomsakazo. Abebhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe babika ukubana baza kwethula imali entsha ehlangeneyo yamadola alikhulu, Zimbabwe $100 eyephepha. Le mali yethulwa phansi komthetho kahulumende we-Statutory Instrument 68A of 2022. Intetho lezi ndaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Zimbabwe singathi yekuzama ukunamathisela umgano ofileyo ngeselotape loba uzama ukubutha amanzi asichithekile. Into enzima kakhulu izimdola kalisancedi abantu kabalifuni abana confidence lana sokuthi uhulumende athena uzabhala ikhulu lezimdola abantu bengalifuni akuncedi akuthuthukisa umnotho kahle kahle uyaqhubeka usifa ngoba kwenzakalayo intengo yempahla izaqhansa. Izaqhansa ngezimdola kula ngamanye amakarensi.
Unandisa ngokuthi sizaphazamisa umnotho kangakanani lesi senzo sikahulumende uMnumzana Nondo.
Okubuhlungu kakhulu ukuthi izimdola lelo liyaqhubeka lesiwa against the rand, okuyukuthi thina njengomkambo weSouth Africa sizama ukuthenga khona izinto eSouth Africa kuza situlela nje. So kahle kahle injongo kahulumende angizwisisi. Kodwa okumqoka okucacayo kumuntu wonke ukuthi injongo yabantu lekahulumende zichiyene. Abantu bafuna impila kahle, into zihambe kuhle. Uhulumende eyakhe injongo isegcekeni, ufuna abaphezulu badle, thina abaphansi sithwale nzima. Ngokunjalo usithi ngamafitshane kuyacaca ukuthi uhulumende kabathanda abantu ababusayo.
Kwagcizelelwa njalo ngenye ingxathi uMnumzana Dumisani Nyathi wakho
infecti vele kakula lutho kuyatshintsha kakutshintshi lutho kakustabilize ama-prizes even kaku-improve i-economy yasezimbabwe njalo sikhangelela ukuthi ama-cost azaqhubeka lokhu ekhwela that is ama-cost ama-raw materials khangelela kwamakhampani ayimpothayo even i-cost of igetsi yamanzi konke sikhangelela ukuthi kungakhwela sesikhangela lathi thina nje abantu jikelele ama-cost of ama-basic commodities lakho njalo kuzakhwela.
Unyathi uveza njalo ukuba leli nyathelo likahulumende lizokwenza iqhubeke isehla amandlayo imali yakuleli xa iqhathaniswa leya kwamanye amazwe
ngenxa yokuthi inflation iyabe isiqansa i-exchange rate yezi iphakathi kwedola lasezimbabwe lamanye ama-currencies iyabe lokho elisiwa idola. Okumele kulungisiswe nguhulumende wasezimbabwe yindaba i-policy on currency yinto emele ilungisiswe naleyo ukwenzela ukuthi into yonke kuze kube stagnant and i-economy irespond but i-$100 leyo kulethwa kwi-economy hayi singakhangelela okuhle akula lutho okutshintshayo.
Ukuza kwe-$100 kuveza kahle kamhlophe ukuthi imali yeZimbabwe eyawa amandla okuthenga okuza kwenza ukuthi izinto zikhwele ezitolo kwedlula lokho ekade zikho khona ngokuba phela nxa ngabe sehla amandla isiwa amandla izinto ziyakhwela. Uveza kahle kamhlophe futhi ukuthi lokho uhulumende ayekukhangelela ukuthi imali yeZimbabwe ingacina amandla nxa iqathaniswa le-randi, le-dollar, le-poundi, le-euro kakusilo qiniso akwenzakali ngoba phela ezomnotho kazimanga kahle. Imali kayiqini ezomnotho zingamanga kahle. Ezomnotho zidinga ipolitiki ukuthi ime kahle ukuze lazo zihambe ngendlela efaneleyo.
Ayisoze ke itshintshe lutho ngokubona kwethu. Okwenzakalayo ukuthi sesizabona nje ukuthi intengo ke ingaqalela phela ku-100. Besibona okuningi ke kuyikuthi intengo ibisiqalela ku-50 ngokuthi iyo phela imali enkulu. Sesiyabona ke izinto seziqalela ke ku-100 nale efakiweyo. Yikho esayesikubone kulandelwa ngumkambo. Umkambo usuka ugijimele ke yona leyo imali ke ekhona efakiweyo.
Umhlali wakobulawayo uMnumzana Thabani Mabhena laye upha umbono wakhe phezu kwalolu daba.
Ngizawuthola sokule 100 pond nothengeni leZimbabwe. Kuyasisiza ngani gogo ni lokuze nivele ifile? Ma ilokuze nifile, economic ifile, kuyasiza ngani ukuba le 100 not ngoba ayitshintshi lutho nje. Akusincedi ngalutho lokho. Mina ngibona lokho ngo-100 notho okwenzani le kulokuthi baqale balungise umnotho welizwe first. Asidingi imali enkulu, thina sifuna ukuthi umnotho ube kahle first bese sikhuluma i-currency right.
Uhulumende uveze ukuba imali ehlangeneyo e-100 pond esanda kuphawulwa izokuba isisebenza ngokusemthethweni kunsukwana ezilandelayo ngenyanga kaNtulikazi nyakenye. Uhulumende ngaphansi kwabebhanga le-RBZ waveza enye imali njalo ehlangeneyo yamadola angamajumi amahlanu i-50 bond. Ngimele iStudio 7 ngiseharare ngingumevis kama.
Kulabantu abangaba yisigidi lengxenye 1.5 million abenelise ukuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 phakathi kwamaviki amabili. Phansi kohlelo lukahulumende lokuphuma ijumo behlaba abantu ijekiseni leli kusukisela mhlaka 21 wenyanga edluleyo ekambimbitho lwaphela linyanga mhlaka 3 Mabasa. Phansi kwalolu hlelo kuhlatshwe abaphezu kwesigidi esisodwa 1.1 million ijekiseni lakuqala abazinkulungwane eziphezu kwekhulu 116,607 bahlatshwa elesibili, kwathi abaphezulu kwenkulungwane ezingamakhulu amabili 268,403 bahlatshwa elesithathu elebooster. Uhlelo lokuhlatshwa kwabantu leli jekiseni bese kungani kumadolo nzima kunyanga ezedluleyo, obese kudala ukwesabela ukubana amajekiseni edlula izigidi ezingamashumi amabili lambili 22 million doses ayithengwe nguhulumende angagcina elahlwa. Elele Zimbabwe lalivele liqoqa ukuhlaba abantu abayizigidi ezilishumi 10 million ekupheleni kweminyaka odluleyo oka 2021, kodwa akwenzakalanga njengokuhlela oyayikwenzile uhulumende. Kwagcina kuhlatshwe abaphezu kwezigidi ezintathu kuphela. Ngemva kohlelo lokuphuma ijumo sebezinkulungwane eziphezu kwezigidi ezinhlanu lengxenye 5.6 million asebehlatshiwe ijekiseni lakuqala, abayizigidi ezedlula izine 4.4 million bahlatshwa elesibili, abaphansi kwengxenye yesigidi bahlatshwa elesithathu elebooster. Uhulumende weZimbabwe uthi uzasungula isigaba sesibili sokuphuma ijumo ehlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19 vaccine kusukisela mhlaka 2 wenyanga ezayo ekaNkwenkwezi lusiyaphela mhlaka 15. Elamelika selinike ele Ukraine izigidi ezilikhulu zamadola US 100 million dollars yokuthenga izikhali zokulwisana lele Russia eletheswa umlando wokubulala abantu mahlayana edolobheni leBucha abedlula amakhulu amathathu abaphoselwa egodini linye bagqitshelwa i-mass grave. Abanye babo babikwa babulawelwa ezindlini lemigwaqweni bengahlomanga. UGibbs Dube weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ele Melika lenze lokhu kulandela umbiko oqakathekileyo owethulwe ngumongameli Volodymyr Zelensky izolo kuhlangothi lwezomvikela kunhlanganiso United Nations, i-UN Security Council. I-Reuters ibika ukuba uZelensky ukubeke sobala ukuba ele Russia lagongoda abantu abaningi labaphosela emgodini omkhulu, njalo abanye abafayo bajiywa emigwaqweni lezindlini. UZelensky uthi ele Russia kumele lijeziswe ngoba libulele abantu njengenyamazana. Kodwa ele Russia liyakuphika wonke lokhu lisithi uhulumende kaZelensky nguye obulele abantu eBucha, Irpin lezinye indawo. Umfundisi uSanis Banda, umqondisi weZimbabwe Christian Alliance, uthi kunengi okwethusayo okwenzakala kule Ukraine.
Udaba lolu luyethusa kakhulu, kodwa thina siyakwazi ukuthi kulamanye amazwe ake yangena esingathi kuma-situations kumbe kumonakalo ofana nayo. Into eqakathekileyo kathesi ukuthi amazwe umhlaba wonke jikelele akusetshenzwe masinya ukuthi kumiswe ukulwa lokho okwenziwayo ngenxa yokuthi kutho ukuthi kulomonakalo omningi owenzakalayo omunye esingawuboniyo ofihlakeleyo. Okokuqala kumisa ukulwa ukwenzela ukuthi impilo zabantu zikwanise ukuthi sikwanise ukuthi sizigcine.
Usubanda uphinde wathi
okwesibili okusokuqakathekile ukuthi lindaba ngendlela esiyiyo yona sokumele i-United Nations ingenele kulolu daba, ibe yiyo engenayo ekhulumisana le Russia, ekhulumisana labo NATO ukwenzela ukuthi kube le ndlela okungakhangelisisa ukuthi kanti kwenzakalani. Njalo kokugcina ngibona ngani lindaba izagcinisisiya eHague ku-International Criminal Court ukuthi kuyethoniswa kufunyane ukuthi kanti kwahamba njani, lawa mabutho abulalayo abethunywe ngubani, njalo yinto abebezenzela kumbe yinto abayithunywe ilizwe eleRussia belikwazi ukuthi bayakwenza khonokho. Ngakho sokusiba licala elikhulu lelo okuyasomela ukuthi likhangele.
Umfundisi Raymond okuBaptist Church kobulawayo uthi lokhu kuyafana lombhuqazo wegugurawondi.
Kuyasikhumbuza umbhuqazo i-genocide yokubulawa kwabantu ngendaba yegugurawundi. Ngoba nxa sihamba thina sisiye emaphandleni ezindawo ezitsheneyo esilobela kondaweni kuthiwa koJohnson eBalagwe ngapha eTsholotsho Chiyakuyakiwe Gibixe Gubixegu endaweni ezitsheneyo kulamangcwaba ethiwa ngesikhiwa ngama shallow graves ngesinye isikhathi ubona inja isihambela ilethambo emlonyeni
umathi uthi okwenzakala kwele Ukraine kuzisa usizi
lokhu kuyahlukuluza abantu okuthiwa ngesikhiwa i-trauma and the recurrent trauma kutsho ukuthi i-trauma ukuhlukuluzwa okwanokuyana okwakudala kuyavuka futhi kungani yokuthunikisa abantu into embi sibili ukubulala abantu njengeswabanda
i-associated press ibika ukuba kulabantu abedlula izigidi ezisithupha 6 million asebebaleke kwele Ukraine bayaphephela kwamanye amazwe okwamanje abakhokhela umanyano we-European Union i-NATO labanye sebefuna ukufakela ele-Russia ezinye izithenziso zenoto kulandela imbiko ethi babulala abantu mahlayana kwele Ukraine ngimele iStudio 7 ngise-Maryland ngingo-Kip Stube
Live talk lamhlanje uhlelo Diaspora Forum sikhangela wenziwa ngabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe namhla sixoxa loMnumzana Mbongeni Dube okhanda njalo olungisa izivalo lamafasitela ekwele South Africa. UDube utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukubana usebenza labantu ababili loba nje kwesinye isikhathi kunzima ukuthola imali elizweni leli.
Ngizala ePlumtree eZimbabwe ePlumtree okwamanje ngokuphila ngilapha eSouth Africa. Ekhole ngafika ngo-2010.
Ye, kwakunjani ufika kuze kube lamhlanje?
Kwakunzima impela ama challenges ayekhona kodwa ngokuthi ngafikele ezandleni sikamama labo malume ngahlala nabo ngafunda nami umsebenzi. Owezandla uma nje ngiyasebenza lami ngiyami company I think ikona nje kuba ngcono ukuphila kwakhona
ye kule company bani ba
ngiyenza ama glass and aluminium la ama sliding doors la esimanje manje ama aluminium ama windows I think nje yiyo nje ama window fakwa ezindlini this time it's a modern windows and doors esifaka ema window
so kulungisa ngapi khona kho njalo uthola ngapi insimbi zakhona ukuze ukuthi uhlangane
insimbi zakhona zitholakala ukuba indawo zakhona ngabo Conways nabo Shela inkona lapha eMidrand nase Centurion nase Randburg yila sithenga khona imaterial then bese sithenga nama glass akhona la eMidrand line sala khona
kunzima kanganani ukwenza ibusiness leyo njalo nxa usukhangana kathezi kuyachova yini kumbe liyazamazama
nje siyazamazama nje akukho ukuchova ukutheni siyazamazama ama challenges maningi as a umuntu angaphandle ngilapha kuleli lizwe amaphepha akhona engahlanganana ngendlela eziright okokuthi ama companies kwezindawo yathola ukuthi bafuna into ezibheleleyo zonke ezala njengokuthi mina ngiyabe ngiyenza ama shortcut into zami zingaphelelanga imisebenzi ngicena ngayitholanga ngaleyo ndlela kodwa khona hayi ngiyazama azama ukuthola le imncane lami endingene ukuthi ngikwanise ukuphila
ye asithi ke ngenyanga nxa sikhangela sibili kuyenelisa ukuthi uthengise ama windi yamafasitela amaninga kanani
this day is very into engathi ngibhizi ngayo kakhulu ngama repairs istoko nje esitsha esiyabe sifunwa ngabantu hayi kuphansi impela kuthulile especially iminyaka moqala ngibhizi nje ngikurepair into yamasloting to angahambiyo iminyango engavaliyo amaglass apho kulezi ndlini yikho engikwenzayo these days
so kanti singathi ulabantu abangaki osebenza labo khona
angilamajita nje awu-2-3 engisincedisana lawo ma nginomsebenzi siyancedisana nje lapha nalapha ngoba amakhampani zakhona amancane semaningi siyakwazi ukuncedisana ngalo sibize omunye ezokuncedisa namambizi ezokuncedisa
luvula njani umsebenzi nxa usukhona nawe lokuzwa njani ukusukhona
ama-intanethi ama-google ads i-intanethi yiyo esisebenza ngawo manje into zokumaketha ku-google ngoba yonke into vele manje siku-google yikho esikusebenzisayo ama-intanethi manje ukumaketha
uyangena ku-google ufike wenzeni
ufike ufake i-profile yakho ufake ukuthi wena wenzakanye i-Google Ads bayibiza bethi i-Google Ads kune-Google Ads ne-Google My Business uyangena nje lapho ufake i-profile yakho ama-address akho ama-numbers akho then kunemali efakwayo maybe ngathi ngeviki ngiyafaka almost 1000 rand so then sebezayifaka khona le ku-inthanethi
nxa ungenza njalo ke wena kuya kulama-returns amahle kumbe kujalo ukuphuma njani
some good month kuwe na ma returns mpela na ubono kutu 7 sekile. Kwe inya kunga kono tupele uye zelo uye 3,000. Kunga ya zangi ma return. But kwe inya ngeze na mpela uye 7 za plus. Na ma reference. Se 7 zile mpela nda wazine nkwezi nda ufonela nje umundu obo nila oye zekona. Na ma references yu ama nyefuta sisa kutu nda wazine nja.
Nisi ngati ke uzu kale gonke loku wakala njani. Ulo bukti goba kukumbe wapo kutabanga njoti kakle ngenze loku.
Nga 7 zile kampani ini. Tome kampani ni ngasebenza makampani mepa itre. Mafunda la mdo msebenzwe za anda wa maalimia. Then manje ipo nkale before kali lockdown. Because lockdown me kala ve msebenze le kaya lesa skanzepla wae. Sati masizo kutilize lia arazo vara sa kuya sasa ngapa. Then ipo nga kala konu ngena ku internet la mga faga iyo wa maalimia.
Yes, ngati wakala sa makampani ama kulu kumbe makampani mangani. Lapo msebenza kwa.
Kwakunga makampani amakhulu kwakwa makampani amakhulu because the last year engivume kiyo nabe kuyikampani enkulu the beauty ngoba nje ibhosi yakhona siyatshona but it was a big company la engigcine ngisebenza khona engaphuma la ngisengizenzelwa kwakho.
Yes, singathi khona manje ubona ngazani kuthova njani kodwa ngingasukhangela
ngiyazama but ama-challenges akhona lapha nalapha but ngiyazama ukuthi ngiphile nami ngifake ukudla etafuleni ngizama ukuimprove impilo ibe ngcono but ngiyazama zama.
Yeah, abafisa ukuthi baxhumane lawe khonapho benze.
Inumber zami is 078-03-00163. Umbongeni Dube ngihlala eMidrand eThembisi. Endaweni ethi iseThembisi eMidrand.
Yeah, akuyiphindi inombolo yakho.
078-03-00163.
Valelisa abalaleli ba.
Siyabonga abantu abalaleleyo. Siyacela lisupporteni silungiseleni izinto abasafisa ukwakha ekhaya. Siyayenza ama windows waphathise labo malayisha abakhona malayisha abasincedisa. Siliphathi naseBulawayo futhi abafuna ukwakha izindlu zabo zibe zinhle. Sikhona siyalenzela iminyango naba window ama garage doors.
Mnumzana Mbongeni Dube yisizalwane seZimbabwe esesihlala kwele South Africa. Limuzwe ixoxa lapho lo Gibbs Dube we Studio 7 eseMidrand. Ele Botswana lithi lizaqala ukupha ingwalo ezijengisa ukuthi abantu bahlatshwa ijekiseni lokuzivikela ku-COVID-19 ezidindwe ngemitshina ukuze benelise ukuzisebenzisa ukuchapha imingcele. Kuleningi labeZimbabwe elilungiselela ukuya ekhaya ngekhefu lePasika ngesikhathi yamazwe angumakhelwane eqala ukuyekethisa iziqondiso ze-COVID-19. Intatheli zindaba ye-Studio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHebron kwele Botswana.
Isikhulumi kugatsha olubona ezempilakahle kwele Botswana uDokotela Christopher Nyanga uthi uZulu uzaphiwa ingwalo ezidindwe ngomtshina ama-digital vaccine cards endaweni ezitshiyeneyo zelizwe. Unyanga uthi ofisi yakhe ibone inani liqonga labantu abadinga incwadi lezi ukuze zibaphathise uchapha imincele. Uthi banikeza incwadi ezidindwe ngemtshina ukuze kungasetshenziswa ezokuzibazela.
Dilotse ile khone go bona gore batho ga
sizama ukuthi simise ukuthi abantu basebenzisa incwadi abazithola ngodlo lokhu sesikubona kuqala ukwenzeka.
Amazwe angumakhelwana afana leBotswana, South Africa kanye leZimbabwe ayekethisa iziqondiso zokungena emngceleni labo abatshengisa ubufakazi bokuthi bahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 bevunyelwa ukungena kungela esinye isidingo. Labo abangahlatshwanga kuzamele batshengise impumela yokuhlolwa i-COVID-19 itshengisa ukuthi abala mkhuhlane lo ingendala okudlula amalanga amathathu. Umnumzana Andreas Sibanda yena uphakathi weningi elikhangelelwe ukuphuma lilubhekise ekhaya ngekhefu lePasika evikini ezayo uthi inyathela likahulumente lizabaphathisa ekulungiseleleni ihambo zabo kodwa uthi lokhu kulakho kudala uxokozela ngoba amalanga ekhefu esefikile.
Umbiko osuvele kuhulumende weBotswana ukuthi baza kuba lama electronic vaccination card ngibona ngani uzakhoza iconfusion ngoba ungakhayela sesele lamalanga angu-9 kuphela ukuthi abantu beqalise ukuya kuholiday. Ngakho ke mbona ngani kuzakhoza iconfusion eningi kakhulu. Lokho ngabe yinto eqale ukwenziwa kusesele isikhathi.
Kodwa uhulumende weBotswana ukuthi abafana lomzana Sibanda akumelanga bekhathazeke ngoba uhlelo lokuphathisa abantu lusenziwa ngesiphangiphangi kungathathi ngitsho ihola. Abantu kumele balobe besebenzisa incwadi ye-email bethole impendulo kungakahambi isikhathi. Umzana Mthabisi Dubena okhayelele ukuya ekhaya esuka eSouth Africa edluloko leBotswana uyayincoma imisebenzi yabohulumende bamazwe abangomakhelwane.
Mina ngibona ngathi kuyinto enhle ukuthi abantu bavumele ukuthi basebenzise ama-vaccination cards linyathelo elincomekayo ngoba wonke umuntu uphethe vaccination card kodwa ukuthi abantu basenzise ama digital cards lakho kezwakala ngoba kulama concerns ukuthi abanye abantu bangabe bephethe ama vaccine cards awe fake ngoba kulabantu abagangileyo phandle la abakwazi ukuzenza lezi zinto so kuhle ukuthi le digital ibe khona.
Udube uthi ongakhathaza ukuthi njengoba kusetshenziswa imitshina kanye lezebulenjini kungaba lokuphazamise kangesikhathi abantu besithi bafaka isicelo sokuthola incwadi ezidindwe imitshina.
Ukuqakatheleke ukuthi abantu bangafaka ama-applications abo nge-last minute because with into ezifana le-internet you never know. Yikho kuphela esingakhathazeka ngakho sikhangelele ukuthi Easter isemaduzane kodwa hayi khona kulinyathelo elihle eliqondileyo ukuthi kusetshenziswa ama-digital vaccine cards kodwa akufuneki ukuthi kugcine kuyi-inconvenience abantu abafuna ukuya ekhaya nge-holiday.
Iningi belisehluleka ukuya ekhaya ngenxa yenhlawulo ephezulu ekade idingakala ikakhulu abantu behlolwa i-COVID-19 kusetshenziswa i-PCR test. Kodwa amazwe ambalwa ancelelane leZimbabwe awasadingi i-PCR test. Kulabo abahlatshwe ijekiseni ngokupheleleyo bayavunyelwa ukuchapha kungela ezinye izidingo. Ngingumqondisi wendaba ze-Studio 7 ngeSabron kwele Botswana.
Abenhlanganiso yezemidlalo yemiculo lokulingisa iyethobela Arts Foundation yakobulawayo bathi balomcimbi abazawenza ngempela viki kusukisela ngolwesihlanu usiyaphela ngumgqibelo kuleli dolobho. Lo mcimbi ujonge ukupha inhlonipho lokunanza umsebenzi omuhle owenziwa ngamaqhawe omdumo wembube abawubumba amaqembu eminyakeni engamashumi amahlanu edluleyo. Lawa maqembu ngagoqela oBlack Mfolosi, Imbizo, Sunduza, amaBhobesi lamanye. Sibe lethuba lokuxoxa lomqondisi owasungula inhlanganiso loyo eyethobela Arts Foundation, umnumzana Oscar Siziba. Ngalo umcimbi wabo wangempela sonto.
Umcimbi silangosayide u-organizwayo iThobela Arts Foundation, foundation esile 2 years operator, a registered foundation under National Arts Council of Zimbabwe. A promoter ama upcoming artists and there is ama seasoned artists esenza ama shows lokunye. So we have got a show okuthiwa khona honoring Imbube Legends. Khona abaculi bembube abacula kudala kusukela ngo-1960 something up to right now. Yabo one of the likes of Black Mfolosi, Sunduza, Imbizo, amaBhobesi and others. So the siyenza leyo ishow nge-Friday mhlaka 8 of April 2022. Therefore, at 5 p.m. siyafika u-8 eBulawayo Theatre. So kuyabe kumnandi ama-artist amayenza bekhona lapho performer enandisa indosa of the Morning Star, iSunduza, iGrestars, iJongos, iDeng Happy Boys, and then indosa of the Teenagers, Men of Influence, and others.
Kungena ngemali yini?
Yebo, kungena ngemali, 5 yusa ukungena abadala abantwana 3 yusa.
Kungani liyenze ngesikhathi esifitshane? 5 to 8 kuphela.
Siyenze 5 to 8 because it's a 2-day event. The next day on Saturday, mhlaka 9 April, izabe isuka lapho izohambisa ama-legends ethu ukuthi ebuka e-museum bakhophe njengoba sebe siba-owner bebuka izinto zethu zeZimbabwe. Then sisuka lapho sizohamba siye emasilela lapho esizafika khona sesikholisa khona ningling together sijabula sithokoze abafuna ukuthi bakwanise ukuthi bazokhuluma lama-legends bakhulume nabo bakholise babuze konke ababuzayo. I-free event izoba ngesaturday emasilela egwabalanda
kususela sikhathi bani? Yephela sikhathi bani?
Okay, isukela ngo 12 eGwakalanda iziyophela ngo 6 ntambama langalona.
Lo bekungumnumzana Oscar Siziba, umqondisi wenhlanganiso eyeThobela Arts Foundation, esixoxelayo ecingweni ekobulawayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje oluvalelisayo. President Jeremiah Ncidi, asidibaneni ncwafu.